Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando lokawande. Obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayi livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-23 Ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki ukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezaluphi zazangalali namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawo atsho wona ukuthi i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-advocate Noso Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icila umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izeki ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kathi sesikwenzileyo ukuthi senze esithi yi-mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ongaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho, siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkumba.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele nkumba.
Asambeni thina kwelaki.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkumba.
Asambeni thina kwelaki.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkumba.
Asambeni madoda
siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho, ilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungaphekelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelenzi lwaseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota. Singaphakami singabomama kuphela, kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole-18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ongaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ukubana siphakame, bethole isithupha, i-passport enga-expiranga. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungile lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokho indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama isikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha msiku ballot box ngeprogram enesasiyidonsa bomama sikhuthaza abantabethu ukubana kabayiregista iprogram lana yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni sasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabarejistanga kodwa kulabo abarejistayo sakhona ubana sibafinyelele bomama ezindlini abale 18 and above 92 baseliphendukile ngale sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 eko Bulawayo. Ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki kukhetho lwalamuhla. Amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa elotshwe ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokuqilibezela kukhetho. Isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele iStudio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yi-ZANU-PF. Amalunga e-ZANU-PF kazange alale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawa acho wona ukuthi i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo. Thina aphumanga kukhetho, silokhu sikhona kukhetho. So becela abantu ukuthi bayovota, bavotele umnumzana Nelson Chamisa ku-president, bavotele ama-MP ethu, baphinde bavotele ama-councilor ethu. Abantu beamelanga babuyele emuva bengalaleli amanga akhulunywa yi-ZANU-PF. Isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavote awe Citizens Coalition for Change abe phansi. Besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela iCitizens Coalition for Change. Njalo sicela abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi lapha babona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo alakho ukuthi ephazamise inhlelo zebandla. Ngicela liwachise amaphepha la umbu wadabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu olokuvota.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli isicele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka yikuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe, ama-results e-presidential kahambanga ngendlela asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Khonokho akwenziwa njalo. Right, sathi sikubonile ngo-2013 kwenzakale the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba eParliament. U-report yayo bayakonfirma ukuthi indlela okuhamba ngayo ayisiyo, kufuze kuhambe ngendlela enje enje enje. So kathesi esikwenzileyo ukuthi senze esithi yi-mandatory interview eyokuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Athi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle, hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqhutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku ward, ufuza e district, from e district aye province, from e province yikho lapha ahamba khona ku national command center. Kodwa okwenzakalayo lo guy awe presidential sina sikhonona ngama results e presidential, ama parliamentarian e city national assembly ahamba ngendlela e right, but lawo awe presidential awahambi ngendlela e-right. So ama-results la kufuze ukuthi ku-province or ku-district sibe sikwazi ukuthi i-district enje abantu abavotele u-president bangaka, ku-province abantu abavotele u-president bangaka before ungakahambi ku-national command center. So i-election isenziwa, abantu kumele babekwazi ukuthi ovotele uzibani u-president, u-idim nangagwa bangaka ku-province, abavotele u-chamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka. Nokuthi ukuthi size sekuzwa sokuseharare
ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho, ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama-results angasuka kuhhayi atholakale seku-national command center, into engayenzeka yikuthi angafika sengokunye esingakwaziyo, ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama-results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi sicalculate lathi sihlenze ukuthi lokhu kumeso lokhu kumeso, yikho kuphambanisa ukukhetha. In my view kakulungise khonoko.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sibilingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results kumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayiphulwayo ngendlela yona leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli, ubexoxa ecingweni loNtu Nkameli Nkomo weStudio 7 ekwebulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkuna.
Asambeni madoda siyovota,
sivotele nkuna.
Asambeni thina kwelakini,
madoda siyovota, sivotele nkuna.
Asambeni thina kwelakini,
madoda siyovota, sivotele nkuna.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota,
okwamanje ke sesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Madanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMadanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano werali eChimanimani ngomvulo. Umthetho wona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla leZanu PF libikwa lenze umhlangano eGangauta Village eChimanimani.
Corrupt,
Namanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanubona Studio 7, njani Studio 7, balaleli nonke nabasakazi. Bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Anglestone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziyi wezombusazo. Ithini nje isikhulumeli sezalo. Ningambizi ngokuthi uhlazi akahlaziyi indeksi loyana, ukhulumela nje izalo nje. And ulahlekisa abantu abaningi, abantu international community, uma bangalaleli into azikhulumayo bangacabanga ukuthi iqiniso lo. Kanti nje usengezimithiyo nje lo. So ningambizi ngomhlaziyi wezombusazwe ithini isikhulumeli sezalo noma ngeke official spokesperson sezalo kodwa khulumela yona izalo nje from lowe kufana akahlukananga nje nalowo witness lo obaleke ngale wayongena ngale I don't think lowe engqondweni u right kahle upstairs unenkinga ngathi mhlambe usekagula kancane akuse abantu esingabathatha serious. Okay, siyabona.
Izalo yiphi imigwaqo abalungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba uyezithengela ekhemisti. Abantu bezalo babhedwa, babhedwa, kumbhedo lo.
Studio 7, Studio 7, linjani? Uthi ke ngiphendulele ubaba lo oduso South Africa, ndiyothi uChamisa uyafana uyizanu p f ekusuke nini lanxa engathi i-opposition. Ukuthi uza ukuthi sisupport umqondisi, sisupport umuntu ose-South Africa, simsupporta ngaliphi uyakhontesta. Ngakho la kakhontesti, sisupport umuntu ozihlaleleyo ongakhontestiyo ukuthi ayenzeni umqondisi. Njengoba layo ngwakomoyo nje, akulamoyo, akulandebelela komoyo. Ngakuyukuthi ukhangela ukuthi uChamisa lishona la emqondisi akusonde, akulandebelela komoyo. Into wakomoyo ngamarozi lawo la elishona lowo mqondisi. Njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukutshintshiliswa, ungaphi kathesi. Nxa kuyukuthi sibilo mqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenzayo, ungaphi, uthule zwi kathesi.
Studio 7 ngiyabingelela lonke balaleli be-Studio 7. Hhayi, kwasuka lokho bantu, kwasuka lokho sambeni siyovota. Likaliyekela ukurobha lina makhuluku lina ehlala liroba abantu. Liyekele ukhetho lube right, kubalwe kahle ama result ephume. Likele yekele ukugodla ama result lisaroba lina. Likwe liyeke impela ukhetho kubalwe kahle ama result ephume kahle, kungela kuroba phakathi. Abantu bevote bekhululekile.
Sanibona basakazi abahle, Studio 7, nabalandeli nabalaleli. Siyawubonga umthethwandaba wesiphumphothi ukukhuluma iqiniso, uveza iqiniso. Singayithembi i-judiciary kunjalo, ngoba sifuna ukuba no-survey kasukuwere naye econtesta. Njalo asikwazi ukuthi bazayenza pho amacebo futhi kungakafika u-23, la ngemva kwamhla ka-23, ngoba siyazi ukuthi vele ama-districts azakwakhona. Sifuna ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani, ngoba into esiyenza ngama-facts kuphela, hayi khona ukuthi babe partisan. Yiko kuthiwa i-judiciary capture liyana. Asiyifuni yenzakale, funa ukuyinayo wine mgceke kucace. Ukhuluma ngu-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi omkhulu ngisebenzela wona. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa o-Anglestone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu, bekhuluma nge-3C ngani bazi nge-3C. Mr. Sibanda wazi nge-3C nothing ngaphandle kokuthi uli-agent ezizani kuphela. Ungeke ukugxana ne-3C ukuthi ingazi libe namalandeli abangakanani, ifaka ama-double candidate izani. I-double candidate efakwe yini lingabantu bezani? Licabanga ukuthi nasikwazi khona lokho. Akula double candidate kuzani, kodwa kule double candidate ku-3C. Why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama-signature emakhothi bebavumele ba-right bafakeni benjalo? Lina lingabantu bezani, yekani ukuthi lizenze ukuthi lingabacubungu bezombusazwe lingalikhulumela izani. Abayekele i-3C izame khona ke kuzamayo ukukhulula isizwe. I-3C asilandaba legama lo-3C. Sifuna umuntu ozasikhipha emaketaneni ezanu phefo for past 40 years. Mina kade sisende 40 years ngazalwa kuyizanu kuze kube manje. Sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu ngoba ninalijabiswa kudla imali ezinyembezi zabantu. UChamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besiNdebele labantu bonke eZimbabwe jikelele. So wena ungakhulumela ukuthi hey, UChamisa ukucindezela abantu beZimbabwe abamaNdebeleni ngoba kafanga ubani bandla ubani ba
uchami za kukapu nefuza wafaka wana wa business nyege ziva koto toza nyege koto nyichula kangano tenda ibituwa bazi nga bantu bako sereze labo kutali so labo saza mwe zitrai zori skipe li na matso ote zanu gati loke nisindese sabo
salo wanani donke pasaka zi mstiki 7 njalo wongke la wala dedu hai ina kuluma zenda wanisunga sikiwa sami sabote ama election alandilayo mwaba lawa sesikuma zetu ama election alandilayo siki seleleli disu mkwakeli zisisi mwaguti ama election alandilayo wange ni emakaya ematoropeni hai bagi wame pijani mwaguya ziyodo koto sikiwa emakaya mkwakeli zisisi zungu mwaguya emakaya zikampeni kakuli emakaya kusese zisikati wanga dingeli kukampena ama elekisi fijiri mwamiya wama vote wakampena ama vote sese kachana emakaya kakuli kula kwa ndawa sayo tusega kona mtila huti ya izani mazio ya ula labani izani mazio ula labani wenga wazo dola mdo ula wani so stelo kuti next time ama election na uyanu wazami ukampena emakaya kakulu uzwa ya kutubachila wanditwe nisu kuti akula mki eza mwakone Zimbabwe ya kutu msocho wa Zimbabwe ya tumla la bandu ya Zimbabwe yeti baba mwetu mwaba izani sili kongi loko kuti ya kukuti ava wakokeli ya tripos ibange ni makaya mifundi sabani mwabandu makaya banyende zele hili kakulu wala jiti wa mnyambambi hiko la penkala kuna kakulu kuna kila nifu isele hili zikukokeli za tripos
yeba zali linga voteli mpe ezo li shupekisa izani PF ya shula utala spula la manje loke spizi shupekisa siya
kwe mazwina ya ropa la hapa siya kwenu uti ya ropa la hapa ugulo kuze
wako wana mtu uzo tau kwenu mtu ui nile nga voteli kukubwani suku rikiwe la hapa suku enzi
soto yeba tala matala matala okunye inome ni kululize matala mami okunye inome ni kululize
nina rocha mkwa
nina rocha la hapa rai nina
rocha mkwa nina
rocha mkwa
pakani chamisa pakati pakani chamisa pakati kunu chamisa tine tonte in Zimbabwe
mnanga kwa masmolu Zimbabwe masmolu
kwa wana mtu ambi ropa bandi sindibili ni kubira bandi rope
salibu nani Matuto 7 yezi ngeri pezulu lase kaya Zimbabwe siti kubagila nipambini kama voti ama voti kaku vote ndawana zonke zelize emakaya pumande vota akula muntu oti yena oza vuselela umvukela ukho lo umvukela kathi akuvukela bani njengani ngabantu abamnyama lodwa kathi kutheni asifakeni upresident omutsha kusasa sasa aqhatheni upresident omutsha akaqhathe upresident omutsha akangene esihlalweni asambenzi yevota kuko konke amagumbanini omhlaba asivoteni umhlaba wonke sijikelele asivoteni asilukhangeleni ukhetho lwezimbabwe lonke wonke ozazi ukuthi ngumntwana wekhaya wezimbabwe asambeni siyevota ingabi mude kakhulu iyabonga laphana igama omunye ukona ngoma
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende welemelika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department elemelika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Elemelika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa alisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentathele izindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris, kunjani eMelika namhla?
Hayi, eMelika ku right, asazi khona ngapho kunjani. Umkhathi unjani?
Ngapha hayi. Umkhathi uyachisa abantu sebephuma kodwa bakazi baningi balutshwana endaweni ke seziyi-5 ekuzigijimile kade sikuthi imbono tulanda waleleni ko phandle. Hayi bekungelanto aleli phandle bayafika nje kathesi kwamanje sengisithi wolo. Evelyn kwathi ungani ku Evelyn High School ikho lapha kana kulendwendwe abantu bafika 50 bemile lapho esidolo lanta ngu 33 abamile yophandle ngale Tweed Gold primary la kuyola abantu ngu 5 abamile ngizavuyela ngithi yakuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula abokhanya kula muntu okhuluma lomuntu into ehluphayo ukuthi ke iningi labantu amabizo la athengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station okumele bavote kuyo abanye kabakwazi sebelokhu bebhoda bayabhoda kade nje abathathu ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo munye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi aphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
ngiyaphila kunjani
hayi siyaphila ye uzevota wena ngokwakuqala yini ukuvota kwakho
hayi vele ngivota iminyaka yonke
aha manje sike sezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho wena lakho walithola likhona na
yile mina isikhathi esiningi bemvotele emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzele lapha kobulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singiyavotela khonapha esitho ikhona ilizwe lami lijekhile likhona
ah okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhonapha kithi esitho abaningi bakhona obekumele bavotele la amabizo abase-Evelyn
Mhm. Manje
evelini wele kusedizana akukho khathana kangaka.
Mhm. Bona abasakhulayo esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala basuku ubona ngani bazasukuma yini ngobuningi kumbe sizebona besenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kunceda.
Hayi, vele lakhona apha nxa ngikhangele mani mbonani kula bantu abangafika i-12 but abantu abanxa bezovota ufanele ukuthi ayilayini isinde sikhathana kakhulu.
Mhm. Manje ngokubona kwakho kungaba utshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo.
I think nxa ngithi ngiyakhangela mina kungenzakala ukuthi angxanye ama-polling stations amaningi.
Mhm.
Afakiweyo angxe ngabangelwa yikho khonoko.
Mhm. Manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli ukansila lelunga ledalela ephalamende kuyini okufunayo ukhangelele ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo
hayi mina ngikhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kulele development le economy kuyiphakama into yonke ke layo
mhm labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini
hayo vota is my secret
hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi
alright eh hayi siyabonga ke hayi akula muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba besiphoseni bakhona apha eduzane so akula muntu ofuna ukukhuluma kade sembona enye icandidate iyabulala iyambela ke iflower central ubaba usarenda ngibona la uyafika lapha uzokhangela ungafuna ukuthifatafata la Chris ubaba usarenda
isikhathi yiso singani asisiningi so bemfuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama-candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba
ngizwanga mina ngizibazi kodwa lapho labhalot ward 1 kuthoka kula ballot
ye ward 1
okay ward 1 zabo zanika i-update ukhanye ku-ward 1 kula ballot la
okay hayi kulungile sizaba sikuxhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo
okay
yeah siyabonga la okay Leo ke intathele izindaba ye Studio 7 uEzra Chisasmanda ebesixoxa laye ekobulawayo eCity Hall esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi votani ngokuthula sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa lamhlanje ilanga lonke litheke indlebe sizaba sicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini kodwa lihlale lithiye indlebe ku Studio 7 ilanga lonke igama njengoba ngithilo nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa ekuseni.